Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kweze kuseni mthwakazi omuhle ngolwesihlanu mhla ka 16 kuNhlangula 2023. Igama ngontungamili Nkomo. Ezihamba phambili. Abahlali benyathime abangamachumi phose amane ababotshwe ngeviki edluleyo besetheswa icala lokudiliza iofisi yeZANU PF. Bazaqeda impela viki yesibili bevalelwe. Ibandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lithi alizihluphi ngosephumile kulo umnumzana Morgan Komichi. Yena othi usebumbe ibandla lakhe elibizwa ngokuthi United MDC. Usuku olwabekwa inkantolo ukuthi idale lephalamende libe selihluze ukudula kwemali ebhadalwa ngabancintisa kukhetho lunamuhla. Kepha akukhanyi ukuthi sokuyikuphela kwalo na kumbe. Hatshi njengoba ikomiti yephalamende isithi akumelanga yehliswe limali. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abahlali benyathime abangamachumi phose amane 38 ababotshwe ngolwesihlanu ngeviki edluleyo bazaqeda impela viki yesibili bevalelwe esitokisini ngemva kokuba umantshi othetha icala labo ethe uza kwethula isinqumo phezu kwesicelo sabo sokuthi bakhululwe ngemali yesibambiso ibail ngomvulo. Abasolwa babikwa begoqela abasekeli bebandla le-TRCC, abantwana besikolo kanye labantu nje makhaza. Abantu laba betheswa icala lokudiliza iofisi yeZANU PF kanye lezindlu zabanikazi kudlame olubikwa luqhamuke ngeviki edluleyo. Amagqwetha abo awenhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum athi bamsulwa. Ibandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lithi kalizihluphi ngobe yisiphathamandla salo umnumzana Morgan Komichi. Yena owazise ukuthi usebumbe ibandla lakhe elibizwa ngokuthi United MDC. Lanxa uKomichi etshele intatheli zindaba kuthange ngenyathelo leli, izolo utshele iStudio 7 ukuthi leli kayisilo bandla elitsha. Uthe okutsha kuphela ikuthi usexotshe uMonzora kuMDC wathatha yena ubuholi baleli bandla ngoba esithi uMonzora udla leZANU PF. Sixoxele umnumzana Witness Dube isikhulumeli seMDC kaMonzora.
Yebo kambe simbonile ubaba uMorgan Komichi owayengusosihlalo webandla lethu esipha i-press conference ukuthi sebumbe ibandla elitsha okuthiwa yi-United Movement for Democratic Change. Hayi, simfesela inhlanhla kulokho akwenzayo njengomuntu osephume ebandleni ngoba uyakwazi mhlophe ukuthi lokhana akwenzileyo angeke akwenze asale elilunga le Movement for Democratic Change. Ubaba uKomichi nguye owayengusosihlalo kuCongress yethu yona le e-ordinary eyalonyaka. Nguye owayenza konke, wayethula impumela zalokho okwenzakalayo. Even kuma-nomination kusiwa kuCongress, nguye owayebamba ama-nomination wonke kulandelwa indlela eyayivunyelwe nokulandelwa i-constitution. So umuntu oyedwa ngeke asuke abe sesithi uyasola ubukhokheli thizeni bebandla ehluleke ukuthi akwenze lokho ebandleni emhlanganweni. Ubeselesikhathi babukomichi engabuyi kumhlangano ye-standing committee ubesele isikhathi nje engahlanganile kule lebandla lonke owesokutshengisa nje ukuthi ngumuntu obevelesele ingqondo yokuthi athuthe. Abalaleli bangananzelela ukuthi ube nje lengqondo yokuthi aqale ahlale kuze kufike isikhathi sokuthi angakhipheki eParliament abeseqala ke ukugila lemkhuba yakhe esegilile. Kodwa akulanto esingayitsho ngaphandle kokuthi abantu vele bayaphuma emabandleni amakhulu afana leMDC baye ngaphandle bayezibonela ukuthi kubumba ibandla lokukhokhela abantu kunzima okunganani. Akusoze kumangalise mbayimbayi simbona sephendukile ebandleni leMDC esefuna ukuba lilunga njalo.
Unkomithi ukhala ngobukhokheli bukaMonzora uthi akulalutho Dube. Sesike sezwa abanye njalo abafana labomzuri labo bekhala ngokufanayo. Bengaba bemsukela yini ubaba uMonzora lapha kumbe uyasilela ebukhokheleni lapha?
Yebo kambe uyakhala ngobukhokheli bukaPresident Monzora. Isintu sithi akukobolingela sici. Alokho kusho ukuthi noma ngubani la ikomiti nxa umuntu engafuna nje angasuka akhale ngaye langalokhu langalokhuya. Noma ngubani, noma nguphi umkhokheli kuzanu ku-CCC nxa umuntu engafuna nje ukuthi adinge ukukhala ngaye angakhala ngaye. Kodwa okuqotho okumele abantu babeyikwazi ukuthi ibandla le-Movement for Democratic Change lilendlela elivula ngazo indlebe ekutheni abantu bakhulume zonke izinsolo zalo. Bekumele ekutshilo lokho engakaphumi ebandleni engekho ku-press conference sizwe ukuthi ukhala ngani. Manje khonokho akukhulumileyo lathi besikuzwe okokuqala okutshengisela ukuthi inhloso yokuyakhala kubonozindaba eqansuqa intaba esiyakhala ephezulu khonale ibingasiyo yokulungisisa, bekuyindlela nje yokuthi umuntu achiyethele inhlabathi. Sizananzelela ukuthi ubabukomishi wazama ukuthi abe ngumkhokheli ku-Extraordinary Congress kwehlula. Bazama ukwenza enye i-press conference belabo mamkhuphela bomdzuru ukuthi sebetshintsha impumela zabantu kwehlula. Waphenduka wazama waswela ukuthi anominate ku-Ordinary Congress kunguye owayengusosihlalo ekhangelelo lohlelo. So yinhliziyo nje ebuhlungu entethe esizikhipha inyawo, asingeke sikusole kangako ngoba muntu lo muntu ulendlela thizeni ayenza ngayo izinto nxa esizubuhlungu ngalokho ayehluleke ukuthi abekwazi. Kodwa kuyatshengisela ukuthi ngomva kweminyaka engangako baba ukomiti bengakafundi ukuthi idemokrasi isebenza njani. Ayisebenzi ngokuthi wena ufunani, kuya ngokuthi abaningi ebandleni bafunani.
UMonzora uzancintisa yini kukhetho lukamongameli tu?
Yebo, siyalungiselela kabanzi ukuthi baba umongameli uDouglas Monzora abe kukhetho lwe-president lona lolo luka-2023. Uzabe ekhona ngumuntu oseyenzile wonke ama-paperwork osemelele nje ilanga le-nomination day. So ubaba uMonzora uyabe yi-presidential candidate emele ibandla lethu le-MDC.
Umnumzana Witness Dube yisikhulumeli se-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora. Namuhla lusuku lokugcina olwabekwa inkantolo ye-Constitutional Court ukuthi idale le-Parlamente libe selikhulumisene ngodaba lokudula kwemali emele ibhadalwe ngabafuna ukuncintisa kukhetho oluzayo. Laphuma njalo lesinqumo sokuthi iyehliswa na limali. Ikomiti yePhalamende ebona ngezemithetho yona elamalunga ambalwa nje ihlafune lolu daba phakathi kweviki yanquma ukuthi kayisoze yehliswe limali, okuyinto ecunule abamabandla achiyeneyo agoqela abe-CCC labezanu-PF. Akucaci ukuthi Constitutional Court izasamukela na isinqumo sekomiti le kumbe hatshi. Okwezelo ludaba emthethwandaba esithi iZimbabwe Electoral Commission kumele yehlise limali, umnumzana Divine Mhambi Wobe ohola ibandla le-Nationalist Alliance Party uthi usacabanga ukuthi bathathe manyathelo bani njengoba ikomiti yePhalamende ebona ngezemithetho iyalile ukuthi yehliswe limali. Phansi komthetho abancintisa kukhetho lukamongameli kumele babhadale inkulungwane zamadola aseMelika ezingamachumi amabili i-$20,000, kuthi abancintisa kukhetho lwamalunga ePhalamende bona babhadala inkulungwane eyodwa i-$1,000. amabandla ezombusazwe amanengi athi akalayo limali. Abancintisa kukhetho lwamakhansila bona kababhadali lutho. Ukuhlaziya lolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lo meli weBinga North edale lePhalamende olilunga leTRIPC umnumzana Prince Dube kuSibanda endawonye lo mnumzana Belief Gawule ilunga leZanu PF. USibanda usungula lingxoxo.
Abantu abayibo abasibusayo khathesi ibandla leZanu PF ngabantu labana babetshengisa amandla awokuba ngababusi bewasebenzisa ngendlela futhi engayisiyo. Kusobala ukuthi into abayidingayo bona ukuyenza ukuthi abantu bonke asebengabayanga and abantu bonke sebengabayanga Dube ubuyanga babo budalwe yona le iZanu PF. Khathesi nxa sikhuluma nje amasosha, amatitsha, amapolisa, all civil servants, the majority of them bahola maybe $10 kumbe imali eyaphana. So bese besuka ke bethi yithi esilidlelayo mina salenza libe ngabayanga alisavunyelwa ukuthi lisichallenge phakathina kombuso. So kufuze sibe lokhu sibusa njalo silidlela. So siyalifakela imali yokuthiwa yi-1,000 ukuthi ube ngu-MP. Siyalifakela imali othiwa yi-20,000 ukuthi ube ngu-president. Osokusitsho ukuthi abangabayanga basavunyelwa kuleli lizwe ukuthi becontest izikhundla bebuse ilizwe belibuse ngendlela engcono. And lokho kawuhambelani lesisekelo sombuso u-section 67 we-constitution yaseZimbabwe.
Ye, mana khonapho-ke ungakayikhatshana sibisi uba uGawule. Gawule uyazizwela lapho uyakhuluma uSibanda. Ngena khonapho.
Ngithanda ukuthi ngithi mina sikhulumeni ngama-fees andala i-nomination fees esikhulunywa ngazo. Sese sikhuluma ngokuthi kade vele khona okumele kwenziwe kuyini. Kumele kulandelwe indlela yaleyana ukuthi ama-fees la amele alawulwe ngobani. Ukuthi kube ngobani abathi akube le mali engaka ebhadalwayo and so on and so forth. But into eyinanzelelayo ukuthi hayi yona imali leyo yona. Singakhuluma okuningi ukuthi hayi abantu abanzima izweni ibuleyo ngobani lahle sikhuluma i-politics lezi ezingalamsebenzi. I-politics lezi asikhulumeni ngeqiniso ukuthi imali leyi enkulu kakhulu. Abantu ke iyabakhama abafuna ukuncintisa. Ngoba ukuncintisa lokho akumelanga kube ngabantu abanothileyo kuphela abalezi mali. Kumele kube ngakwabantu bonke ngitshela abayanga bamele bencintise benelise ukuthi bancintise. Kube umlandi wakahulumende ukugcwalisa indleko zalabo abafuna ukuncintisa ngoba kuyimali yama-taxpayers kumele isebenze emsebenzini naleli. Kuliqiniso ukuthi abantu babe befuna ukuzikhethela abantu babo wenze lolutho bawula lutho kodwa nabantu befuna ukukhetha bayakukhetha. So awube akumelanga lokuze le mali ivalele abantu ukuthi bame bancintise khonokhwana akulunganga lokhwa. Kodwa ukuthi sibale ukuthi le imali abezanu PF senze shota enze wayathini ivalele abantu kanti hhayi asikhulumeni ngemali ephezulu. Kufana nomtengo ephezulu eyalezi nsuku engeneliswa ngabantu intengo iphezulu imali yemthelo leyo ekungena kuncintisaneni iphezulu yona.
Ye, wathi singenise-ke ubaba uSibanda. Sibanda, uyakhuluma lapho Gawule.
Yikho ngitshile ekuqaliseni ukuthi ubhuru wami kanti veleni ulandani emsakazweni ngoba ngale ngomzukulu ngabamtsheli okwenzakalayo okuningi. UGawule uyakubona okubonwa ngabaningi ngoba kayisiye walaphana. Izolo edalela ePhalamende iZanu ivimbile aqalisanga izolo vele indlela iprocess yakhona bayihambise ngendlela yokuthi amasizo nalawana ayehlale enjalo iZanu esifake khonoko. IParliamentary Legal Committee bekulama-members amahlanu amabili engaka-opposition abezanu PF bebathathu yibo abavote ukuthi khona ama-fees lawana enjeyana arayi abe-opposition bebethe hathi bakithi intengo le yabantu kabayikwanisi njalo kayihambelani lesisekelo sombuso welizwe. So-ke yiphathi yakhe bakungenisa lasepaliyamende sazama ukuthi hhayi sibuyile-ke leyo ripotile ten phakathi komphakathi lapha sizwa ukuthi laba bantu laba bathathu abezanu PF abayibo abathe bona imali lezingasihambe zinjalo bakutsho ngaliphi kwezokuthi sonke sizwisise bakuvimbile.
IZanu
PF ezama ukuvalela phandle abantu ukuthi bengangeni lapho abatshontsha khona.
Ye, khonapho-ke uSibanda baba Gawule yamuzi yayibeka indaba ukuthi kukhanya zani kuyavinjwa kule nto evinjwayo la ngokutsho kwakhe.
Kungaba njalo ukuthi kule nto evinjwayo kodwa kukhona ukuthi sithi intengo yena leyo yokuthenga ukuthi abantu bancintise amafizana la aphezulu vele ayakhamba ayeneliseki kufana lentengo njengoba sikhuluma nje namhlanje intengo zikhama abantu intengo zikhwelile phandle lapha ukuthi izinto zonke ngemali yethu le especially eZimbabwe azithengeki awunasikhala sithi intengo iphezulu kumele kube le ndlela yokuthi kulungisiswe kungacindezeli abantu bonke abafisa ukunwentisa umuntu onwenti kulilungelo lakho umuntu wonke ukuthi anwentise kodwa akumelanga kube ngumuntu othi nxa isifike anwentisa ayehluleke ukuthi ancintise nxa ukuthi imali kalayo kufana nokuthi xa umuntu efuna ukugada esiyedorobheni esiyathenga imuzi kumele imali yakhona layo yokugada le ibe yimali enelisekayo ukwenzela ukuthi layo ahambe ayeshiya khona ngale le mithi yakhona ayayithenga naleyana ibe yimithi enelisekayo nxa ethengise kumbe imbuzi yakhe ephose enanzele ukuthi uyaphansi ukuhlanganisa zonke izinto sikhuluma ngentengo ephezulu la esiqala ukuthi ngabe kuthiwa kwehlisiwe ukwenzela ukuthi abantu abanye nabanye bakhona abanye abangalamabandla abazimele bodwa abangama-independent ayafuna ukuncintisa labo imali naleyo babengalayo so ngako-ke intengo leyo iphezulu
uvala konambo-ke baba Sibanda
ugawule kaphenduka ekhaya vele lesi isikhathi sakhe sokuphenduka ekhaya ngoba indlela ugawule ayibeka ngayo yiyo indlela ebekwa ngayo ngumphakathi wonke
umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngumeli weBinga North edale lePhalamende njalo ulilunga leTRIPC ubexoxa endawonye lomnumzana Belief Gawule ilunga leZANU PF selikubonile na okusemaphephandabeni iZim Live ithi abogatsha lwezendle baye esikwesinye isikolo einsiza ukuyaxwayisa abafundi ukuthi kumele baqaphele isilwane esesihluphile kulumango. Iphephandaba leChronicle lona lithi oke waba ngumsekeli kamongameli njalo oyisiphathamandla seZANU PF umnumzana Kembo Mohati usesole intatheli zindaba zaphetsheya sithi zibhala kubi ngokukhuphuka kwentengo eZimbabwe ngenjongo yokuphehla ukungahlaliseki elizweni. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sanwanani msitje sivi basakaza wakhe siyabonga ngenhlelo zethu elisipha zona imihla ngemihla awu amhlophe shuwa namtatawule ube yindoda emadodeni ulikhiphe iqiniso njengoba linjalo ayikhona ensukwini yathi into isegcekeme uyiphikise uyiphikise namta uyavuma siwile ukuthi hhayi oyihlo baphambanisile kakhulu.
Isicelo sami kustudio 7 lapho oGibbs Dube labonkomo lapho ukuphinda uhlelo lo live talk mboni ngani ngesinye isikhathi esiphonga kuphela nje ngoba akuluphinde liyenza khona 30 minutes lokho liphinda into eyodwa ividiyo ninqaze lidlulisile kungabe ngcono abanye bahlangane layo ku social media nxa lingila kumbokunye okwenza kungabe ngcono li chime music kulokuphinda into hayi live talk lingayibuyeleli nxa 30 minutes sezitshayile sezikwanile ukuthi lifakile indaba lingaziphindi futhi angikwazi zonke kumbe ngikhulume ngagijima ngoba angikwazi isizathu sokuthi zona vele ziphindelwane lezi ndaba ukuthi ziyaphela ngithi ngilalele kuphinde indaba engibengizilalele futhi hhayi mina ngampasa kakhulu ama-corrections hhayi angiwafuni.
Sanibonani sizwe sakithi sakomthokazi bengicela sibambaneni sifuneni inkululeko kwelakithi siyahlupheka abezizwe bezimathanda elizweni lakithi ngicela Ndebele hlangana Mthokazi hlangana konakele kwelakithi sidla imbuya ngoluthi asibambaneni madoda konakele konakele okukhulumayo undodana kuzencane mbuya phansi ejoloshe.
Angumengelele emsakazweni sibonga indaba lesinikeza zona zimnandi impela uluju. Umpho kaNdlovu lo ekhaya ngokudabuka ngisenkaba yezwe eMasase kumakhinda. Ngimsakaza ngicela ukubingelela ekhaya kumakhinda emzini omkhulu ngibingelela ukhulu uMgodoyi nabogogo ababili kanye nabazukulu esabashiye ekhaya phinde ngasekhaya futhi kogogo ukuzalwa khona umama ngibingelele ugogo wamadlodlo lokhulu umoyo ngithi liphile badala bethu liphile kakhulu Nkosi sigcine lina siphinde futhi sibonane ngomjalo siyabonga.
Yey, 2-7 siyabingelela. linjani lani khona ngapho. Hayi, thina siyajabula ngokuthola indaba ezimnandi ezilamaqinisa eziphethe uhlonzi lwazo zonke. Hayi, lokho esikuzwa ngapha kutatiri kugadzira migwagwa, amakliniki ngapha egadzirwa ita abantu nemali zethu.
Ntunga uvuka njani lapho? Uvuka njani bhuti omkhulu? Uvuka njani bhuti omkhulu? Heyi madoda, akwenzakala kwelethu ilizwe kunzima madoda, kunzima kunzima. Bese sicela nje siguqa phezulu, sicela kuNkulunkulu wethu ophezulu ukubana nje engasincedisa ekwanise nje ukusithathela bonke bona la abantu bezana abathi bahamba bakulwimpo. Okokuqala iqale ngaye siwile upresident ukuthi ngabe kuyakwaniseka nje uNkulunkulu wethu emthathele amavoti la engakafiki lawa. Nkosi yami, hayi mna ngakwazi sihluphile thina umntalalo bantu benkosi, asisakwazi lokuthi senzeni. Sicatshe ngawo usikhala nangu ubolele ejele ngumnankakho. Hawu bakithi, hawu bakithi, hawu bakithi, hawu bakithi, kanti ushuwa kuthiwa kutheni bantu benkosi? Mina sisakwazi phela ukuthi sicatshe ngaphi ngali Zanu PF. Hawu madoda, kodwa lokhu abakwenzayo ngomnyaka lathi sesiwuthetha umbuso madoda, abantu bengakhali, obaba uGawule bengakhali, oJuma bengakhali, omnankagwa bengakhali, ngoba labo basazobona.
Studio 7, Studio 7, salibonana enkundleni enkulu kasakazi wethu awahle kunye nabalaleli. Hey ha, siyasizwa indaba mpela abaphawula, abaphawulayo langama voice note. Hey, siyayizwa indaba kababa bathi uGeorge Zikhali. Hey, kuyinto ebuhlungu kakhulu emehleleyo, into yenzeke kuwe. Kuyinto ebuhlungu kakhulu ukuthi athathwe avalelwe ejele ngaphe nganacala. Hey, hayi umbuso waseZimbabwe uyasihlukumeza. Impela namfuna ukukhuluma amanga, abantu bezani PF liyasihlukumezela. Yazi namasizwe into ezifana nalezi, siyahlukumezeka kakhulu emoyeni. Siyahlukumezeka uma kuthathwa umuntu onganacala avalelwe ejele, ayaliswe nokuthi akhiphe imali esibambiso yebail, but kuyokhishwa abantu abadlengulileyo. Kahle kahle usuke ungasazi ukuthi umthetho, ingalo yomthetho isebenza kanjani. Uma kunjalo usuke ungasazi, niyazi kuyinto ebuhlungu kakhulu. But anyway, kasinawo amandla okuthi simkhiphe ejele aphuma ayosebenzela abantu abakhe. Ube niqhawe yena ngithi, kodwa engakutsho ukuthi sohlala sinaye somlwela ngomkhuleko, because kubuhlungu kakhulu into emehleleyo. Njalo bamalela nokuthi akhiphe imali esibambiso sebheli. EZimbabwe kunzima, kunzima kakhulu.
Siyabingelela emsakazweni, siyabonga kakhulu ngomsebenzi ongaka. Kuyadumaza kakhulu ukubona uJobu Sikhala ehlupheka ejele, evalelwe okomnyaka wonke, okokuthi akusela le nhlansi yokuthi uzaphuma emele abantu bakhe labo abafelayo lamanje ejele, ngoba soze kuyokhethwa elokhu ephakathi. IZANU PF ayibonisi lokuthi izomkhipha noma nini. So uJobu Sikhala uyabonisa ukuthi ungumuntu wabantu, wabotshelwa ukukhulula abantu since beloke bafoma iphathi yabo isaseyi-MDC kuze kube yimanje. I-true leader ukuthi uzimisele ukuthi amaZimbabweni ngabe ayakhululeka emaketane neZANU PF la khona, kodwa ngebhadi lawo maketane asezehabopha yena amfaka entilongweni. Akula lo muntu obonisayo ukuthi uyabuza ubuhlungu kaJobu Sikhala nde kumele akhitshwe. Abantu beZANU PF bangqashangqasha bakubona kuqondile ukuthi uJobu Sikhala akafele ejele ngenxa yokuthi wayefuna ukukhulula amaZimbabweni. So la amaZimbabweni ayakubona, kodwa wonke nje abukile ukuthi uJobu Sikhala ulungile afele ejele, kungalacala lelilodwa alimoshele umuntu. Ukuthi icala likaJobu Sikhala yindaba efuna ukukhulumela abantu beZimbabwe abangakwazi ukuzikhulumela, indaba efuna ukukhulula abantu beZimbabwe abahlukunyezwa iZANU PF. Yena ebhekile kuphela nje uJobu Sikhala ufela logo nje, noma engafela ejele iqiniso lembala ngeke lafa laphela. Abantu beZANU PF kumele bekwazi ukuthi ukuhlukumeza kaJobu Sikhala kungaphansi usandla sabo, ngoba noma bekhuluma bathi uJobu Sikhala ufanele efele ejele, mina ngazi bakhuluma ngani abantu beZANU bekhuluma into embi kangaka ngomuntu ongalali icala, kungalabo abona ukuthi umthetho awusekho kulelo lizwe.
Yeah. Studio 7. Salibonani basakazi bethu kanye laba laleli bethu be Studio 7. Siyabingelela emagubeni wanomhlaba sithi izinyane lesilo sizinyama sikamthwakazi. Uyabona indaba zemali kwakithi eZimbabwe lokhwana, bengiye kumali mami le Cholocho. Hayi, kunzima. Indlala zodwa ngapha zimali. Imali okhona vele mina ngikwazi lokuthi imali lizwe banele ngela mali, ngoba leya nto ayisebenzi sidalo.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele amazwi yabo ngeWhatsApp. Lawo mlaleli ungasithumela wakho umbiko kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kweze Melika luloke lusekudwini udaba lwake waba ngumongameli waleli lizwe umnumzana Donald Trump obotshwe ngolwesibili wamiswa enkantolo esetheswa amacala okuphatha buchapa imfihlo kahulumende ngesikhathi esabusa. Abantu abaningi emhlabeni jikelele bayalulandela ngelihlo lokhozi loludaba. UTrump uvulelwe amacala lawa ngabatshutshisi ngemva kokuthola elengwalo ezilemfihlo kahulumende engamelanga ibonakale. Abatshutshisi bathi uTrump wayegcinele ezingwalo buchapa zingavikelwanga endlini yakhe eFlorida. Khona abathi bekulakho ukufaka ukuvikeleka kweMelika engozini enkulu alubana zifinyelelwe ngamathororo kumbe izigilamkhuba. UTrump yena uthi uyahlukuluzwa ngumongameli Biden lohulumende wakhe ngoba encintisa kukhetho efuna ukubuyela esikhundleni sikamongameli. Ukuhlaziya lolu daba sixoxelo landela ezombusazwe njalo elwela amalungelo oluntu umnumzana Tifa Dube ohlala kweleBhilithane.
Owenzakeleyo kumnumzana uDonald Trump ikuthi wathi ngesikhathi nxa engena embusweni wazibona laphana esephethe ezintambo eziphethe wabona sengathi mhlawumbe kungabe kukuthi yena osephezulu kwakho konke okungabe kusenzakala elizweni. Ingakho wasesenza ezizinto wakhohlwa waphatha izinto budedengu ecabanga ukuthi uzoqhubekela phambili elokhu enjalo enguye oziphetheyo enguye umholi welizwe. Kukanti ke akuzange kusahamba ngendlela le yena ayefisa ngayo. Ingakho kwaphangiseka kweneliseka ukuthi bonakale inkohlakalo noma ngithi ubonakale ukungaphathi kahle izinto zelizwe leze ekwakufanele ukuthi aziphathe ngendlela elociko njalo lobunono.
UTrump nguye okhokhelayo phakathi kwabebandla lakhe lama-Republicans abancintisayo befuna ukumela leli bandla kukhetho lukamongameli. Kodwa ngokuvulelwa amacala lokhu singabona usekelo lwakhe lugugudeka yini mhlawumbe agcine engasakhethwanga eselahlekelwe lusekelo.
Angiboni kusiba khona ukulahlekelwa kwakhe lusekelo nxa kuwukuthi mhlambe usengatholakala elamacala ngaphandle nxa kuwukuthi mhlambe kukhona okumgunyazayo noma ngithi mhlambe okungenza ukuthi agcine esehlehlela muva nxa kuwukuthi mhlambe sokhangela iziqondiso noma ngithi izimiso zalo ibandla lakhe. Kodwa ke ngaphandle kwalokho labo abavele abamsekelayo kathesi asingakhohlwa ukuthi iningi labo ngabantu abayibo njalo sake sababona baze bafika esimeni sokuthi bahambe bayemlwela bayaxova laphana eminyakeni aledlulileyo sake sakubona kusenzakala kuvuka udlame okwakutshengisela sobala ukuthi abanye abaningi bakhe silaba esingababize ngesikhiwa sithi ngama-staunch supporters abantu abangakhangeliyo ukuthi kuhle yini noma kubi akwenzayo kodwa bona bathi bamsekela noma esezokuhle noma okubi ngenxa yokuthi okuningi njalo asingakhohlwa ukuthi ziningi izinto uDonald Trump azabe egxile kizo njalo ziningi izinto ezingamenza ukuthi abasekeli bakhe bengamehli izinto ezifana nalokho engake ngakutsho phambilini ukuthi indaba kakhulu EMP ye-Ukraine le-Russia bese kubuya njalo udaba lwakhe lokuthi ayehlala elihlabela ngaso sonke isikhathi ukuthi i-America kuqala kukathi nxa sisiyakhangela abanye laba abafana lo-Joe Biden kathesi bakhangela ukuthi wonke umuntu kodwa bengakhethi bala. Kodwa ke ngesikhathi sikaDonald Trump sasibona ukuthi abamhlophe kakhulu yibo ababehamba phambili ngenxa yokuthi babesekela kakhulu indlela ayebuya ngayo noma ngendlela ayeseza ngayo engathi icindezela abanye abantu abezinye izizwe ngithi abomunye umhlobo.
Umnumzana Tifa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika esihlala kweleBhilithane njalo ulandela ezombusazwe zeMelika ulwela njalo amalungelo kaZulu. Ayike kwanele mthwaka zomuhle likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na Mina eyami impela sonto isiqalisile ndakanyala sempengo lethani ndinophumula zina langu ndintunga milinkomo lichone kuhle.